Israel yasafelwa iHamas leyasithatha iqhinga lokuthi izalwisana leHamas. Khonokho abantu basakukhumbula, kodwa esesikukhumbula kakhulu yikuthi i-Israel isisuke yabulala abantu masayana abangaphathanga zikhali, abesifazana, abantwana nabagulayo ezibhedlela. Yahlasela-ke lokuthi yona abantu laba bafihle kumbe abantu abafunwa i-Israel baxashe phakathi kwalaba bantu, okuyinto ezisa ubuhlungu abantu abaningi emhlabeni. Yikho le ICC, ikhotho enkulu yomhlaba, yathi yona i-Israel akayime ukwenza lokho, ekayekela ukubulala abantu isithi idinga abalwi beHamas.
IMelika yona ungathi kumele idlale ndima bani ekuqedeni limpi, ngoba sesike sabona ikhuza ele Israel isithi akumelanga lihlasele endaweni thize, kodwa sabona liqhubeka lihlasela kuleyo ndawo.
I-America isingasiza kakhulu nxa ingayenza kube segcekeni ukuthi yona isoze ivumelane lokubulawa kwabantu, njalo ayisoze imele Israel nxa i-Israel iqhubeka ibulala abantu madlana, abantu mathuphanje, abantwana, itshaye izibhedlela, itshaye izikolo, ize itshaye lalapho okufundela khona abantwana abancane esikuthi kuse-crash kumbe ma-kindergarten. Khonokho mbona ngani kuyinto ofanele i-America ithi hayi ngeke imelane nayo. Siyazi kodwa ukuthi ngendlela ezepolitiki zizibi ngayo kwele America akusoze kwenzakale lokho, ngoba abakhethiweyo abanjengabo president abantu bayafisa ukuthi bangaphikisana ne-Israel, into zabo ngeke zibahambele. Sizwile u-Donald Trump esithi yena i-Israel kayithi kayiphange itshaye kumbe idinge ukulwa ne-Iran ngendlela ephakemeyo. Yona ivele isisilwa ne-Iran, isilwa labo Hezbollah e-Lebanon. Khonokho ngibone ngani kutshengisa ukuthi i-America ngeke isize ilizwe kumbe abantu kuleyo mpi.
Ingaqedwa njani kahle kahle limpi?
Yinye kuphela indlela engenza ukuthi ukubulawa kwabantu lokhu kuye kume ukuthi amazwe alezikhali ezinkulu zokulwa afana labo Russia labo China baqalise ukuthi hayi thina lathi sesiza ukumangela ukuvikela ukubulawa kwabantu kwele Palestine, kwele Lebanon nakwezinye indawo bencedisana lamanye amazwe. Ngibona nikhonokho kungasuka kuphendule i-America ukuthi iqinise ithi ku-Israel hayi yekelani ukuganga, yekelani ukwenza into engekho emthethweni, into engazivunyelwe yimithetho yemhlabeni.